lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngesikhathi esedlulileyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo. Kufundeka kanje: owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi, uJesu wathi kuye, "Ngiphuzise, akunginathise, ngimile nginika amanzi, nginathe, ngikholwe, ngiqhubeke ngohambo lwami." Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje ke ngithanda ukuthi ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu. Umama waseSamariya wayekwazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe. Namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni, emakhaya, ezinkomponi, emaplazini, lakuma-resettlement, abantu badinga amanzi okuphila. Abantu bathwele nzima, siyazi ukuthi abantu bayaswela, bala misebenzi, bayagula, bayagulelwa, bayafa, bayafelwa. Abantu bayakhala ukusa kwamalanga, ikakhulu kuleli elakithi, mhlawumbe lakwamanye amazwe, ukuthi lina elilakho ukusisiza, sisizeni. Singabe singasomhlobo wenu, singabe singasibo bebandla lenu, singabe singayisibo bohlanga lwakini, singabe singabantu bokuza, singabe singabantu abedlula ayo, kodwa usalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo. Siyabona njengoba kunje nje kwelakithi bakhona abazuza baze badlulise, abanye bakuzuza ngobusela, ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono. Bayakhala lake abantu bathi, "Ake lisinike lathi ke siqede ukoma lokho esilakho." Usizana ubana uzwe nxa ubala ulalela indaba, umuntu ulezimota ezingabaliyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona. Abanye sizokuthiwa bala amaplazi edlula uBulawayo, abanye sizokuthiwa legolide lezembiwa zakuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo. Babe sebesithi abantu, "Hayi, lathi ukuphila siyakufuna, siphenini lathi sithole ukuphila, lanxa ungasoze ulingane lokwenu, kodwa lathi siyakufisa ukuphila, ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo." Ayisilocala ukuba lempahla olayo lemali olayo, kodwa okuba licala ikuthi kuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu. Ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu, kodwa okusemehlweni kaZulu, okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu. Ake usinathise lathi kancinyane. Siyabona nxa sisiya phambili abantu baphiwa inkomitshana mhlawumbe erayisi xa sokukhangelele ukhetho. Abantu abafuna inkomitsho erayisi, bafuna ukuphila kusa kwamalanga. Abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa. Nkulunkulu asisizeke kulobu bunzima, sisizane. Asikhulekeni. Thixo, ngena enhlizweni zethu, abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho, ngoba bonke bayizidalwa zakho. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.